Ya kulo muntu naze kuba kwazi ukuthi thiwa ngomba isosinoka wabuya wanathatha around 10 a.m. wayengethisela isipiti ifuna ukudila rami and yena uletawa spereken ulama-connections akhe he is going to deal with me so I don't even understand wayengena ngathi
ekwenza khonokhu ube ngani ukwethusela ngaliphi ulandela lokhu yini okwethulwe ngumongameli emasumnangako
ngibona njalo ngibona njengathi yena wayevele ufuna ukuthi uyatshengisela ukuthi yena uyalalela ukhulunywa ngumpresident wakhe and uya-implement
ngoba
anti lokho kwakhulunywa over the weekend kwakhulunywa ngomgqibelo then ngibona njengathi wayevele ufuna ukuthi atshengisele izwe lonke ukuthi yena vele is the most obedient
son. Wethukile yini kakhulu njalo uhambile emapholiseni?
Yes, ngethukile kakhulu ngahambe emapholiseni ngayemangala.
Athi namapholisa
ukuthi amapholisa avulile i-docket yathi bona singahambe court ngolwesihlanu.
Ubona ngizani kuyahamba njani udabalo lolo?
Angazi ukuthi vele bona baza kwenza njani.
Yeni?
Connected and powerful.
Ndikuphatha njani xa sokunjalo?
Sibona njengathi abantu bayabe beyeyisa imisebenzi yamagweta namadashi mabe senza njalo uyakhompena nje ukuthi akula rule of law lapho umuntu wenza kanjani nxa yizanu b f yabe ngomthetho yena ngokwakhe.